Umbono wami ukuthi indaba ye-social media ngalesi sikhathi iqakathekile kakhulu ngoba abantu abangangami abeminyaka eku-21 kusiya phambili 35 years bayithanda le ndlela yokukhulumisana njalo futhi bayiqakathekisa kakhulu kule nto ethiwa yi-news. Kubo yindlela yokuthi bathole izaziso ezifanelele zabo, ayikhona izaziso ezithela ngabanye abantu. So ikhathe kakhulu i-social media kusiya phambili ngendlela zokukhetha amachazi labo ngabeli bemazwe.
Nombono wakho kukhona na ukusebenziswa kwendlela zokuxhumana ezifana nabo Facebook kukhetho lukamongameli waseZimbabwe?
Yes, zikhona sibili indlela zangikhona abakwazi ukuzisebenzisa sebenzisa kakhulu. Umongameli laye weZimbabwe ngaleli langa inyanga edlulileyo wayesebenzisa i-social media i-Facebook. Eyenza la lempikitsha yabo-Twitter ukuthi abantu bembone ku-Twitter naku-Facebook lama-videos akhangelele ukubona ngabantu abako-25 years kusiya phambi. So ngokubona kwabo wayesebonele ukuthi kumele ayebadinga laba bantu ku-social media abantu abamele bemdinga yena.
Le ndlela zokuxhumana esikhuluma ngazo kuye kwahwelela inhlanganiso ezinjengabo This Flag ezazishayisa uhulumende laseZimbabwe ekhanda. Ngombono wakho indlela lezokuxhumana lezizalwane zaseZimbabwe zilakho ukushintsha isimo sepolitiki zaseZimbabwe na?
Ye, silakho ukuthi umnyimo wangikhona ngoba i-social media ilamandla yokuthi ihambise izaziso zokuthi kwenzakalani masinya kulamaphepha akudala, kulabo radio, labo television. Into ingenzakala kwenye indawo yelizweni akwazi ukuthatha ividiyo yakho ubhale i-social media yakho ukuthi abanye abantu kwenye indawo elizweni lakho bebekwazi ukuthi kwenzakalani. So ngendlela zalezo ukuthi i-information travels faster than before. Kuyangenza ukuthi ingatshintsha indlela zokuchelelana umongameli wethu. This flag showed that ngokuthi yona ethatha isaziso sabantu ukuthi kwenzakalani eHarare, athatha abantu bonke izwe leZimbabwe ukuthi kwenzakalani eHarare. Abantu bonke balandela futhi. So yawenza amandla ukuthi ilamandla ukuthi ingasenza kuhle, ingayenza isinto esikhulu elizweni.
Kula khona na amanye amathuba okuthi labantu abadubekayo bazwe indaba eziphuma kulezi nhlanganiso bona benganazo lezi ndlela zokuxhumana abo-Facebook nabo-Twitter?
Ye, kule thuba elikhulu shilili ngoba labo abalakho khonoko o-Facebook nabo-Twitter bayatshela abangelakho. Kunjengokuthi ungizathola ukuthi endaweni ethizi kulo muntu kumbe munye kulefoni engena ku-Twitter kumbe ku-WhatsApp kumbe ku-Facebook kodwa engavele ezwe ulutho olwenzakalayo wathela bona laba abantu abasejeza kwakhe ukuthi sisebenza into enje so mele sazi siya phambili. So seziningi ukuthi emakhaya futhi ukuthi emadolobheni ziyafika emakhaya ngesocial media. I-WhatsApp is a very powerful tool eZimbabwe. Abantu abaningi bayisebenzisa i-WhatsApp ithumela impikitsha ngezaziso. So hhayi ayisikho ukuthi ngulo olento yangikhona efuna imali eningi, hhayi abatholayo abathela abanye.
Ungabheka ukusebenziswa kwexhumana kweze-social media okwasebenziswa lukamnumzane Trump la eMelika nokankosikazi Clinton. Nombono wakho, who do you think ukuthi uke wayisebenzisa le-social media to i-advantage yakhe?
Ngokubona kwami leyo mkhetho eyenzakala eMelika ngapho bababili abantu labo okukhulume ngabo kathesi besebenzisa i-social media ukulimazana njengase-social media ukuthi bancedisane ukuthi bathengisana abantu ukuthi bona balethani kulowo mkhetho lokukulimazana. Ngokubona kwami kusiya phambili kuzabalimaza ngase kukhethwa khonaphana ngoba bonke bakhuthelana inikeza yabo abantu bebonti lowo nikeza bani lowo phamanise ngani. Kunganceda phambili ukuthi laba abantu ababuya emkhethweni elandelayo bebone khona okwenzakali lapho bengakuphindi bona phambili.
Mnumzane, nombono wakho ucabanga ukuthi lama-politician la aseZimbabwe kumele basebenzise le-social media?
Ama-politician aseZimbabwe lezi ndawo eziningi kumele basebenzise i-social media kakhulu. Iqakathekile indlela zokutelana izaziso sezadinga. I-social media yindlela esiyiyo yokutelana izinto ngale ngamalanga amaye esikuwo kathesi. So sekumele ukuthi mawungumuntu obonakalayo ukuthi ufuna ukukhethwa ukuthi umele abantu njengoba abantu bona bewasebenzisa i-social media, lawo kumele uye ebantwini usenze le-social media. Ngesithi abathi you must engage on their own territory. Kumele abantu bakhethe abafuna ukukhethwa ngendlini isebenzise ngokwazi i-Sonic ukuthi bangathi bakhethe. Kukhathe kakhulu i-Sonic siyaphambili.